So we see that this is the VOA in the Bele.
Kanjani zilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 16 kuMbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC linqotshwa kukhetho lwe-by-election kuzigaba ezimbili ngamavoti amaningi kakhulu. Kungaka kusenzakalani?
Izami yenza njalo ngobana ilawo amandla lemali lokuthi chaphazi impahla kahulumende bebuya bethwalela abantu amabele njengoba ngisithi amabandla aphikisayo kala lutho.
Amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethula embuthanweni etshiyeneyo asedale inkulumo lenzondo, abanye besithi uyeyisa uZulu kodwa babikwabekhona abafuna aqhubeke ehaba.
Akuvumi ukuthi umongameli abe senza amajoke ngezinto ezi-affecta abantu. Kusuke abantu benza abantu bengamthathi serious okokuqala. Okwesibili, simthathe njengokuthi thina izinto ezisihlupha yena akazithathi serious.
Ele South Africa livimba abamanye amazwe okungena kulelo lizwe kuvalwe izikolo kulandela ukukhuphuka kwenani labalegcikwane le-coronavirus.
Iningi labantu bakithi abamnyama la basabuka sengathi umkhuhlane lo wawona wabantu abamnyama, babona ingathi wabelungu. Kungakho iningi labantu kalikethuki kangako uvalo kalukafiki kakhulukazi kubi ukuthi bacabanga ukuthi khala umkhuhlane ukhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF linqobe kukhetho lwe-by-election yokukhetha amakhansila eManicaland esigabeni seChimanimani laseMatabeleland South eMangwe kuward 17. Obemele izanu PF eMangwe uthole amavoti angamakhulu amathathu i-313 kwathi oMDC wathola angamakhulu amabili lanye i-201. EChimanimani yikho okube lempumela eyethuse abanye ngoba ibandla lezanu PF lithole amavoti adlula kancane inkulungwane lamakhulu amahlanu 1587. Ibandla leMDC lona lathola amavoti awedlula kancane amakhulu amabili nje kuphela i-226. Limpumela isinhlala yenza kukhetho lwama-by-election olwenziwa ezigabeni eziningi ezijeneyo zelizwe yachiya abanye besithi nxa kungaqhubeka kunje impumela izaphuma injalo kukhetho lokudinga umongameli welizwe lamalunga ayidalele ephalamende ngomnyaka ka-2023. Kambe kungaba kusenzakalani ukuthi abantu bavotele ibandla lezanu PF ngobunengi bechiya ele-MDC? Lo ngumbuzo esiwuphe umnumzana Thandeko Zintimkandla oyingcwethi ecubungula ezombusazwe lanxa esekela ibandla le-MDC lapha-ke ubekhuluma ezimele.
Mhlakazi, indaba le iyaqala ngoba nathi kukhanya ngathi ilizwe lelivele nje eliyilizwe elilodwa kodwa elimazwe mabili. Ubunzima mbona ngathi kakhulu bobukhulunywayo ubonwa yilabo abahlala kakhulu emadolobheni labo kufuneka khona imali ukusa kwamalanga. Yibo abakhanya bengaphansi kobunzima obukhulu kakhulu. Kube sekusiba le ndaba emakhaya eyokuthi abantu baphila impilo yabo leyana elula nje elobunzima obuthiyene lobo emadolobheni kamanzi lamagesi lanibani. Kube sekusithi-ke ibandla lezanu PF libe selikukhangela khona lokho, libe selibona ukuthi indlela elula ewuhuga abantu yindaba yesisu, indaba yokudla. Izikhathi zonke nxa kuza kwenziwa ukhetho ikakhulu emakhaya bayathwalela abantu ukudla bazakudla usuku olulodwa. Abanye abantu babe sebethatheka umuntu engxenye athi hayi kahle mavotele bona laba ngoba bathi bazasinika umuntu ase edlile. yombono wami nalolo wethuselana kuningi kakhulu ukuthi vele ungavota uvotele ibandla elingayisilo leli elibusayo ndaba yakho uzazibonela indlala izakusubula sangakhona siyakwazi kwezinye indawo kulokudla ubuya unye kuvela kuhulumende unye kuvela kumhlanganiso ezizimele zodwa siyakwazi ukuthi abantu-ke abazoda isiko la abasekela ibandla elibusayo bayabandlululwa ngibona ngathi sesekhatshana sibili ukwesaba indlala nokungazi okuyikho yikho engibona kuzakwenza ukubana kungaqhubeka kunje i-ZANU-PF yabe lokhuyini.
Kodwa-ke siyabona ukubana abantu bayazi ukuthi nxa usuphakathi kokuvota akula muntu obakwazi ukuthi uvotele bani kanti bona bazavotela ibandla abangalifuniyo bengabonwa muntu.
Ye uletha umcijo oqathekileyo bakhona abantu abasakholwa ukuthi lanxa ezangena yedwa ebhokisini lelana elokuvotela leliya amehlo ezanu abe ekhona kuyabhalwa amabizo abantu phansi abantu batshela ukuthi lapha kule i-polling station kumele kuvote abantu abangamakhulu mhlawumbe asithi angu-700 nxa sekuphuma amavoti sekuyabona ukuthi hhayi abaziwayo vela abaziwayo emagqibini ezanu bayi-100 kube sekusengezelelwa labanye babe sebesithi sizakwazi ukuthi lanxa uvotile uwedwa thina nxa sesibhilikica sikhangela ngapha incwadi lengwalo zethu lokuqala kwabantu sizavele sazi ukuthi umuntu ongavotelanga i-ZANU-PF ngubani iqiniso bayakwazi khonona lokhu abanye kodwa mna mbona ngathi indaba yokuthuselana ngokudla le yiyo engaphambili kulalokhu okuthi abantu besaba ukuvotela ibandla abafunayo emabhokisini ngoba owendlala kuyaqhubeka njengoba indlala nje bayakwazi ukudla kuzabuya njalo abanye bayakwazi ukuthi bakhona esigabeni abavele bangawutholiyo ngoba bengasibo bezanu loku mbona ngathi kokuphambi kakhulu okule mthelo omele itshintshwe khonakhonapho yilapho kulobu ugeleke khona lobu ugebeni
pho manje kuthiweni.
Ye mbona ngathi amabandla aphikisayo lapha ngikhuluma nje umbono wami amabandla aphikisayo kumele labo babe lamacebo lemicijo yokwenqabela khona lokho ukuthi abantu bangathiwa ngamabele njengenkukhu abantu basasele ukuthi bafundiswe ukuthi kuyini okwenzakalayo yindaba bevota bavotelane abantu njengoba ngithilo ngathi sebediniwe iy'thembisa ukuthi zizalezela lokhu lalokhu lalokhu izame yenza njalo ngobana ilawo amandla nemali lokuthi chaphaza impahla kahulumende bebuya bethwalela abantu amabele njengoba ngisitho amabandla aphikisayo kaanalutho angakunika abantu abantu bakhangele ukuthi bangahamba emhlanganweni babe lokuyisi okungane ababe kuphethe kungaba ngokumgodlanyana kwerayisi impuphu yenhlanyelo amabele bona okhulumweni lapho manje amabandla laphikisayo vele kaanalutho engibona mina kumele kwenzakale ngabaphume bayehlala ebantwini isikhathi eside kwaze kwamelelwa kuthiwa sekulokhetho lapho ngabasuki abantu emadolobheni yiloo nalowo akayenyiwe ekhaya labadabuka khona bayexoxisana babonisane ngoba abantu okunye basibona thina esike emadolobheni sisiyakhankaza ngesikhathi sokukhankaza kuphela abasiboni sihleli labasiboni ukuthi iy'nhlubo zabo zinjani nokuthi ziqedwa nalobuhlobo ngibona ngathi abantu kabeke basuke sibile emadolobheni beze khonaokwa kusenziwa kudala amabandla khona limuvo zapho umuntu omunye lomunye ayekhankasa ikakhulu lapho aziwa khona azisisane labantu alalele le ndlela abantu abathi ukhetho lungabanjwa ngalo ngoba ukucabangela abantu ukuthi sibe sisibi thina siyabacabangela bona kabazi lutho okuyiko okulahlisa amabandla aphikisayo kababuyile bayehlala phansi bangameleli amarali kuphela kuyehlalwa phansi ngaphasi kwezihlahla lanxa abantu bebabili bebathathu kuboniswane ngibona ngathi ilizwe ingahamba ngcono ngaleyo ndlela kulokumelela umkhankaso khathesi imikhankaso iphelile akade bekhankasa sebezimelele emadolobheni ngoba iningi labo abahlali kulezo zindawo labakade kuvotwa khona.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, kodwa-ke lapha ubekhuluma ezimele, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseGwanda. Ama
amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethula embuthanweni etshiyeneyo asedale inkulumo lenzondo abanye besithi uyeyisa uZulu. Umnangagwa useke wathi abantu badle imbhida lamagwili nxa bengenelisi ukuthenga inyama. Waphinda wazothi kuphawulwa indlu yamakhaza eyokufaka izidumbu. Kwake kwenziwa umncintiswano ukuthi ngubani ozagcwalisa kuqala indlu le ngezidumbu. Ngolwesihlanu embuthanweni obuseplazini lakhe, uMnangagwa uthe yena inyama emzini wakhe yithaphuchiye. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi kaba isibo bonke abangavumelani lamazwi kaMnangagwa anje esithi uMnangagwa uyabe esenza ihaba nje ukuxoxisana loZulu. uMnangagwa uthi bakhona uMangwana uthi bakhona abathi uMnangagwa kumele aqhubeke ngamazwi akhe anje. Kodwa olwela ilungelo likaZulu umnumzana bekezela maduma fuzwayo utshele lumsakazo ukuthi amazwi kaMnangagwa ayahlaba njalo kumele awekele.
Akuvumi ukuthi umongameli abe senza amajoke ngezinto ezi-affecta abantu. Kusuka abantu benza abantu bengamthathi serious okokuqala. Okwesibili simthathe njengokuthi thina izinto ezisihlupha yena akazithathi serious. So ilizwe nxa lime ngendlela elimi ngayo akulasikhathi sokwenza ukuhlekisana lokwenzayo. Asikhulumeni ama-issues astraight ayiwo okumele akhulunywe futhi ngendlela okumele kukhulunywe ngawo. Singawalulaza soenze amajoke kuyalimaza abanye abantu ababemlaleli umongameli. Kwathi ukuthi umuntu loku asithathi serious and utho ukuthi izinto lezi ezisihlupha yena kuye kazimhlungu. Uphume esithi yena eplazini lakhe inyama uyayidla anytime ngokuningi abufunayo. But ngapha sithi thina sizimbhida lamagwili. Yena abecabanga ukuthi uyahleka, uyabecabanga ukuthi uthini, uhleka nabantu but kwakuvumi. Ngayo ilizwe lime kuhle, yonke into i-right, abantu bekhululekile, bonke into i-right. Angaze ajoke njani ngathi siyahleka naye. But kakuvumi okwakhathesi ngoba ilizwe kalemangakuhle, ilizwe aliko right. So angahlekisi ngento ezihlupha abantu. Kukhona lokhu kuyemenza singamthathi serious.
Kambe kuyikuthi ukwenza ngabomo na kumbe yena uyabe engananzeleli ukuthi abanye abakuthandi lo.
Okokuqala njengomongameli kumele uthenga kakhulumi aqala kucabangazise akwazi ukuthi noma yiliphi ibala likhulumayo noma yiliphi lapho kulo easy khona kulo d khona kulo bani khona kulabantu aba-analyzayo wonke amalayini akhulumayo nabantu balalelisisa yonke into ayikhulumayo. So ngombono wami ukuthi uyabe khuluma esazi ukuthi ukhuluma ngoba i-office yakhe ayimvumeli ukuthi akhulume engazi ukuthi ukhulumani. Wase ngingabali umntu nomongameli uthi uzileke ithola ukuthi uyakhuluma engazi ukuthi ukhulumani sizaba le problem. Uzakhuluma ezinye izinto ezizathisa ilizwe yena esithi uyahlekisa kathi sephambanisi. So yonke into ayikhulumayo kumele kube yinto ayithoyo aqiniseke ngayo and azimisele ukuthi lokhu yikho ngokuthi abekwazi ukuthi bakhuluma ngakho.
Kodwa isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi yena bakhona abakufunayo ukuthi aqhubeke ekhuluma ngendlela akhuluma ngayo. Uthini wena ngakho?
Unamanga uNick Mangwana. And abantu abanjengoNick Mangwana yibo abantu abamisilidumo ngameli. Yibo abantu bokuqala umele bemtshela ukuthi ngomdala hayi. Yehlisa ukuhlekisa kwakho. Ungahlekisi ngalokhu, ungahlekisi ngalokhu. Ngoba serious, ngoba ilizwe kalimanga. Ngabona ke umongameli esithe phambanisa into zingahambi kuthathi bona kuye bagidumele ukuthi hayi uright abantu bayakufuna khona lokho unamanga kula bantu abafuna ukuthi umongameli abe exposed ngendlela enje ahlekiswa zahlezi nangabantwana besikolo ufuka abantwana besikolo sebesenza ama-jokes ngamagwili nombhida into yakhulunywa ngupresident yena athi abantu bayakufuna kokuthi sebelulaza umongameli hayi siyikho kurong yibo abantu abaseduze lomongameli yibo spokesperson bakhe yonke into ayikhulumayo kumele bebekwazi ukuthi ukhulumeni esithoni and kube yinto eyiyo abakwazi ukumangaya hayi ukuthi kudlalwe ngabantu ngendlela enje. Unamanga kakhulu Nick Mangwana.
Lo ke umnumzana abekezela maduma fuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ke le Studio 7 ecingweni eseGwanda. Uhulumende wele South Africa usemise abantu abavela emazweni abalisa eMelika, China, Italy, South Korea, Germany, Spain, United Kingdom, le-Iran ukuthi bangene elizweni njengenye yendlela zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala inani lasebehlolwe batholakala belegcikwane leli selifike kumachumi ayisithupha lanye 61. uMongameli Cyril Ramaphosa wethule umbiko izolo ntambama olezinqumo ezimbalwa esezithethwe nguhulumende wakhe ezigoqela ukuvalwa kwezikolo, ukungabuthani abantu bedlule ikhulu lokunye okunenginengi. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe awezokazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa eye-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzis Banda.
Umongameli usedeclare i-state of emergency natural disaster in terms of i-act le ehambisana nobungozi obuthile obungatholakala ezweni, osokusho ukuthi izikolo zisazovalwa-ke kusukela mhlaka 18 kuze kube phambili kwephasika. Kanti-ke futhi abantu abasavunyelwa ukuthi bame babesezixukini ezigcina abantu abalikhulu. Kuphinde kuthi-ke kukhona amazwe ikakhulukazi la nobungozi azomiswa ukuthi avumeleke ukuza lapha kwelasemzansi, okusho ukuthi amazwe abantu abazalana e-South Africa besuke emazweni afana nalawo nabo ngeke banikezwe amavisa kuze kube ngcono. Kusho ukuthi nalabo-ke abahlali izizalwane zalapha ababuyayo la bazovalwa, njengalokho esikubone kusenzakala izolo kulaba kade besuka kwelase-China ukuthi abantu bayafika bathi-ke ukuhlaliswa bavalelwe njengalabo abavalwe e-Rent Hotel. So kusho ukuthi lapho sesikhona manje sesiku-official state of emergency or national disaster.
Sizwa kuthiwa inani labatholakala bele gcikwane leli lilokhu liqhansa lisiya phambili. Kungakusenzakalani abantu laba yibo abavela kwamanye amazwe belawo umkhuhlane lo kumbe bawuthelelwa khonapho e-South Africa?
Abantu bonke sesibatholile kwamanje ngabantu abasuke kwamanye amazwe akade bevakashile. Asikatholi umuntu othole nomkhuhlane kuyikuthi ubekhona lapha kwelasemzansi. Kusho ukuthi bonke laba abanomkhuhlane okwamanje ngabantu abaye bavakasha baya ngaphandle kwelizwe babuya nawo bewuthethele ngaphandle. Inani esigcine singalo namhlanje besele kumathumi amahlanu nanye, bonke labo kuthiwa ngabantu akade bevakashele kwamanye amazwe baphinde babuya sebebuya nomkhuhlane.
Manje umumo unjani? Sikhuluma nje abantu abangenwanga kwesaba yini bangena ezitolo bathenga okuningi, impahla eziningi zaze zasilela, kumbe abantu bangani abazihambela nje njengensukwini?
Into engizoyisho izohlekisa kancane Chris, ngoba iningi labantu bakithi abamnyama la basabuka sengathi umkhuhlane lo awona wabantu abamnyama, babona ingathi wabelungu. Kungakho iningi labantu kalikethuki kangako uvalo kalukafiki kakhulukazi kubi ukuthi bacabanga ukuthi khala umkhuhlane ukhona. Kanti nalokho njalo ukuthi bonke abantu asebephethwe ngumkhuhlane iningi labo yilabo kuthiwa basuka ngaphandle kwelizwe, kasikaboni abantu beqala ukutatazela ngoba futhi njalo kasikathola ukuthi ukhona oseshonile. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungaqala ukuthi kube nobunzima bokuthi abantu bashone, kanti njengoba namanani ekhula abantu bazoqala ukwethuka. Kodwa okwalesikhathi ngathi uvalo kalibuya kukhona, ukwethuka sokukhona sikubona kuhulumeni ngoba bebheke ukuthi inani lokhu likhuphuka.
Lo-ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zakwamazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala eMzansi, umnumzana Vusumuzi Sibanda obekhuluma-ke le-Studio 7 ecingweni ese-Johannesburg. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi amazwi kamphathini ntambo wezomvikela unkosikazi Opamtshinguri Kashiri awukuthi igcikwane le-coronavirus lalethwa ngumlimi ukuzojezisa abafakela ilizwe izijeziso zenotho asedale inkulumo. Umtshinguri Kashiri wethule la mazwi ngomgqibelo. Iphephandaba le-Chronicle lithi idale labaphathintambo ele-cabinet lizahlangana kusasa ukuze kuhlaziwe ukuthi umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair lo wokuthakazelela uzibuse ingamiswa na kulandela ukwesabela ukuthi imbuthano le ingamemethekisa igcikwane le-coronavirus. Okwamanje ke sendedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisithumezele yona nge-WhatsApp kunombolo zethu 202 465 0318.
njani ku-studio 7 okhuluma ngoThabani Ndlovu. Mina msakazi ngikhala ngento eyi-1 la. Ngikhala ngomnangagwa. Umnangagwa ngabe uyaphakama akakhulume lesizwe ngalomkhuhlane we-coronavirus. Futhi bekuzaba lula kakhulu makade ngahamba efaka nje enhlangothini zonke zelizwe lakithi. Kufakwe inhlelo zokubonisa noma ngithe zokulimukisa abantu ngomkhuhlane lo we-corona. Ngoba manje isizwe sizafele ebumnyameni ikakhulukazi abantu abasemakhaya. Phela abantu abasemakhaya izinto lezi babeqasa bezivela kuma-radio bebona ngathi into nje hhayi beyithathe lula kanti into vele eqeda abantu and futhi lezi mpawu zakhona abanye bakhona babelokhu bengakwazi namanje. So besicela ukuthi ngabe i-government yasukuma iphakamele phezulu kube lezi nhlelo besisungule izinhlelo. Kube labantu abahamba nje bebonisa abantu noma bebafundisa ngawo lo mkhuhlane lo ngoba vele njengamanje uma sibheka la South Africa so far bengibhekela e-New Zealand suku labantu abangu-51 abasenalo abasebelawo lo mkhuhlane okuyikuthi sokulula ukuthi lakithi ezimabhungeni. So besicela ukuthi uhulumende wakithi ayiphakamele phezulu le ndaba le ngoba isizwe sizaphela sizafela mpela ebumnyameni.
Mina ngithi mthakazi kuvuka omnye uqine ngezinyawo ma uthi uphuma ngaphansi kwelizwe leZimbabwe olumile wedwa kule kuqiniso lokho njalo kumqoka uzwa ubuhlungu okwenza kusukela ngomnyaka 1980 abantu abazinkulungwane lezinkulungwane zidlule emhlabeni bebulawa ngezindlela ezehlukeneyo ezisihluku futhi ngakho ma uthi wazisa amazwe asentshonalanga angasenyakatho nxa zonke ngalokho okwenzwayo ngaleso sikhathi kuyokwazi ukuthi akukho kuhle kuhleli ngokubona iqiniso yikuthi noma ngabona ngikhulumisana phakathi na kwelizwe leli akulakuqhulelana okungenziwa lapho singabazali izinyembezi zabazali zikhala kakhulu njalo amathasa angafinyeleli phansi. Ilizwe leZimbabwe ngangcono kube i-Iran ne-Iraq yikho lapho okumele kube lo mqoba ukuze kube yisibonelo sokududuzela ngaphakathi aliqunywe ngaphakathi libe kabi ekungcono ngaleyo ndlela. 1980 kusiyafika 1987 konke lokhu abantu bathekelelene bakhala okungaphelile izinkulungwane nezinkulungwane zabantu zivulayo ngezindlela ezidanisayo konke lokhu kubuhlungu azange kube mnandi kuze kufike namhlanje. Thakazi mana uqini ilizwe lelingelakho omnye ongasabi baza kusapota bakusapota konke lokhu sikutho ngakhonayo nokuthi sisemazweni ngenxa yokuhlupheka nokudlulelwa ngabazali emhlabeni ngenxa yegurawunta konke lokho ngiyakukhuluma ngithi mana uvuqume uqine mthakazi.
Sanibonani basakazi bakwa-Studio 7 igama lamuntu odana Ndlovu ngokuhlala ndihlala la eGoli ekhambi enkaya egonye la namhlanje la mthanda ukusondeza basakazi bakwa-Studio 7 nabalaleli mayelana ngalo mkhuhlane we-coronavirus ongathi usichafu uthiwa ngushaya bhuqe ongathi ungase uhlasele umhlaba wonke njengoba vele usewuhlasele kodwa ngathi sumamatheke kakhulu kona use-Italy ngoba ungathananzela umuntu wonke obuye e-Italy ngathi vele ubuye naye udlule kwe-China lokho esikubonayo. Sanibonani ngokuthi manje njengoba iZimbabwe ungathi ugovernment yakhona uzirelaksele nje ngoba vele lonilize livele linalifile bebeyevumele ukuthi umuntu abantu ababuya khona nangaphandle ungatshananzelela lo mkhuhlane ngathi usahlasele abantu nababuya from outside like ngaphetsheya kwamanye amazwe yibo ababuya bangena nawo kodwa okhona phakathi kakhulu njengase-South Africa akukabi nosebanjwe ungabe nawo mhlawumbe babe babili bebathathu kodwa-ke abantu ababuya ngaphandle babuya nale mkhuhlane. So izibuzo eZimbabwe kuzoba njani njengoba ilizwe lama-China vele kuzoba njani sebevinjiwe yini abantu ukuthi bengasangeni lapha eZimbabwe ikakhulu laba buya phetsheya ngoba lapha lingavele lingene le mkhuhlane lo eyi ngathi kuzomoshakala. Hhayi ngiyabonga basazi bosithisevu lami kuwumbuzo kimi ukuthi kuyo igovernment yalaphana ikubhekile yini okwenzakalayo elizwe.
Sanibonani bahleli be-Studio 7 igama u-Caroline Moyo. Nabe ngicela ukwazi ukuthi phakathi kwamazwe onke awumhlaba iZimbabwe yiyo yodwa yini lokhu isaphephile ku-coronavirus ngoba ma ngibona ama-update awe-coronavirus iZimbabwe ngithola ukuthi bathi bona ayikabi nayo igciwane le-coronavirus kusho ukuthi kuliqiniso yini khona lokhu. ngicela ukwazi khona lapho.
Ah, msakalo ke kunzima lokhu. Ayisohlalele evalweni lapho esihlele khona ukuthi hayi sokwazi inkosi. Sokwazi inkosi phela sithi nazo phela AIDS silapheke HIV and AIDS silapheka. Sizoziphuzela iphilisi. Nazo ke le coronavirus. Akutsho akula kuphumula emhlabeni, hayi akula kuphumula msakazi. Isiqeto uhulumende bengenele, uhulumende bamabandla, uhulumende bamazwe, cele bengenele, uhulumende bamabandla wonke abengenele kulokhu. Bezama ukunqaba lento, bezama ukuvimba lento, bezama udinga le mithi engakwanisa ukusiza uzulu, because hayi hayi kunzima, umhlaba uphelile nsuku zokucina. Izona lezi insuku zokucina zasisiza amabhayibhilini kwabasontayo. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani mazimbabwe amahle, mhloniphani moya okhulumayo. Ezale endaweni yaseNkephe eGwanda. Ngilusizi ngalo mkhuhlane osumemetheke kangaka. Isizwe siyaphela phela maze kunje. Akusekuhle phandle lapho impela, hayi akunzima lokhu, kumele sikhulekene impela.
Ke bekungamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lianile nelisa ukusithumela amazwi enu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeki sebutho leMelika sithi isigodlo samabutho awomanyano wamazwe athiyene kwele Iraq sihlaselwe ngamabhomba ambalwa, kwalimala amabutho akwele Iraq amathathu lamabili awamabutho omanyano wamazwe athiyeneyo. Izizalwane zakwele France izolo ziphume ngobuningi zayavotela amakhansila lanxa kule gcikwane le-coronavirus eselimemetheka kulelo lizwe. Esikhangeleke ezalapha kwelemelika, wayengumsekeli kamongameli welemelika umnumzana Joe Biden ubele ngxoxompikiswano izolo ntambama lomnumzana Bernie Sanders. Ababili laba yibo asebesele phakathi kwabedlula amathumi amabili kumjaho wokudinga abazamela ibandla lamademokrats kukhetho lukamongameli ekupheleni kwawonalo umnyaka. Ababili laba bebengela obabukelayo enkundleni njengemvama, ngoba imbuthano isingasavunyelwa njengendlela yokwehlisa kuthelelana igciwane le-coronavirus. Ababili laba babingelelane ngengalo, ngoba abomtholampilo bayakhuthaza lokhu njengendlela yokuvikela ukuthelelana igciwane le-coronavirus. UBiden uthe engakhethwa uzakhetha umuntu wesifazane ukube ngumsekeli wakhe. Ababili laba bathukene bephikisana ukuthi ngubani owayethatha izinqumo ezisolisayo ngabanye kudale le-Senate abake baba ngamalunga aleli dale bobabili laba. Jerusalema edle ubhedu umnyaka odluleyo lokhu isatshisa. Isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Lingalalela njalo ezinye indaba ngo-7:30 ntambama. Asidibaneni njalo.